Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 5 kunhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje
lesi sifo siyehla sibuye sikhwele siyehla sibuye sikhwele kanjalo ngakho ke kuvezela kancane ukuthi ungabe kule cebo elisebenzileyo.
Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiya kalolunye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili lasikhombisa belomkhuhlane lo.
Yambi noma kuthiwa bathethe isipholisa yinhlambabani engazi bophisa abantu bayelala ejeli bengani bayapika bengakathoniswa.
Ibandla le-MDC Alliance selisole umthethwandaba ngokwala ukukhulula amalunga alo. Unkosazana Joana Mamombe loSicilia Chimpiri ngesibambiso se-bail. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumende wele-India usethembise ukuqhubeka ephathisa izwekazi le-Afrika ngamajekiseni e-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiya kalolunye 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu edlula amabili 207 belomkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezingamatshumi edlula amathathu 34,171. Inani lasebebhubhile lona likhwele laya kunkulungwane elamakhulu phose amathathu 1,288. Lanxabe lokhu bebanengi abatholakala belomkhuhlane lo kanye labafayo kulezinsuku amanani la asehlile nxa kuqathaniswa lakumaviki asanda kwedlula. Uzulu yena uyise iphika izolo ngemva kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi akula muntu ozabhadala ukuze ahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19. Umnangagwa ubelandula umbiko kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena obethe abanye bazabhadaliswa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube.
Emhlabeni wonke jikelele abantu bahlatshwa mahhala, njalo into esikhuluma ngayo yinto ebulala abantu abaningi ethelelana kalula okungafanelanga kube lo muntu ohlawuliswayo ukuba ahlatshwe. Kumele kuhlatshwe wonke umuntu olemali longelayo imali mahhala. Ngakho-ke kube kuhle ukuthi bakuqondise khona lokho ukwehluleka kokukhuluma akuvezileyo. Kanti-ke njalo kuveza ukuhlukana kombono phakathi kwe-government, kuveza khona ukuthi vele kayihlelekanga, ayiqoqekanga, kayakhekanga. Ikhuluma isiya ngapha iye ngapha okuveza ukuthi kayiqoqekanga ngendlela engenza ukuthi bakwazi ukuthi bavikele abantu emkhuhlaneni we-COVID-19. Kuyinto efanele ikhathaza abantu kakhulu loyo okufanele ukuthi isisolise ngokuba isho khona ukuthi abantu basengafa ngobuningi ngokuba singela government efaneleyo.
Lona uhlelo lokuhlaba abantu ulubona lubekwe kuhle yini? Ubona uhulumende eqhuba kuhle lomsebenzi?
Vele uhulumende kala strategy la kancane esokulwa legciwane le-corona ngaphandle kokuvala nje afaka amapholisa lamasotsha emgwaqweni bathwala ama-AK lezinye izikhali zokuvimbela abantu ukuhamba kuvala izitolo kuvalwe nemisebenzi kudilika i-economy. Galakho kunyalakho okuhlelekileyo okungenza ukuthi abantu basile kulo mkhuhlane. kalakho futhi akuhlelileyo ngokuphathelene lokuhlatshwa kwabantu. Yikho phela uzwa amaminista labo president or vice president bekhuluma izinto ezingafananiyo, ngabe bebehlelekile, ngabe kuphume imessage eyodwa ehlelekileyo okuthiwa ngesiNgisi message discipline, ukuhleleka kwalokho okukhulunywayo okombiko okukhulunywe umunye kuveze ukuthi uvela kuhulumende munye. Akula strategy la kancane, bafunda besiya phambili trial and error, bazabona ngakho ukuthi okusebenzileyo ukuphi. Into eyingozi kakhulu ke lesiyibonayo.
Ukwehla kwenani lababulawa yilomkhuhlane labatholakala belawo kulezi nsuku singathi kutshengisa ukuthi umkhuhlane uyehla yini elizweni?
Awutsho la kancane ukuthi isifo lesi sesihambile, sesisukile emhlabeni. Sikubonile phambilini ezinyangeni lezi ezidlulileyo, la kumnyaka odlulileyo, ukuthi lesi sifo siyehla sibuye sikhwele, siyehle sibuye sikhwele kanjalo. Ngakho-ke kakuvezi la kancane ukuthi ungabe kule cebo elisebenzileyo, ingozi sesekhona kakhulu. Njalo kakuthestwa abantu ngobuningi ngendlela efaneleyo. Sikubonile-ke emazweni wonke omhlaba ukuthi nxa kungenzakali lokho okufaneleyo, abantu bangathemba into engekhoyo, babone sengathi sekuhle, bavula amabhizinisi, bavula izikolo, bavule lokhu, kubuyele kuqanise njalo. Ngakho uhulumende kumele ahleleke akwazi ukuthi abantu baye emsebenzini, izikolo zivulwe, kodwa bevikelekile bonke ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi uxoxisane lenhloko kahulumende wele India umnumzana Narendra Modi, wathembisa ukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lincedisa amazwe e-Afrika ngamajekiseni okuvikela i-COVID-19. Ele South Africa liqalise ukwamukela imijofo yalo elithenge kwele India ngomvulo. URamaphosa uthe kuzahlatshwa wonke umuntu ofunayo elizweni lakhe okugoqela abakwamanye amazwe abangelamaphepha. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Spanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ingxaki engaba khona yikuthi izizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe azisoze zisukumele phezulu ukuyahlatshwa ngoba zingamthembi uhulumende.
Siyazi ukuthi kunabantu abangenawo amaphepha abangaba nenkinga ukuthi mhlawumbe bazakale kahlehle ukuthi kungobani. Kodwa lokho akumelanga ukuthi kube yinto engenza ukuthi abantu bangahlabi, ngoba phela umuntu kufanele ukuthi mayehamba afike azibike ukuthi ubani. Kungenzeka mhlawumbe bacabanga ukuthi abazokunika amagama eqiniso labo bantu. Kodwa akusikho okubalulekileyo, okubalulekileyo ukuthi inani labantu abaphila kuzwe laseSouth Africa abathi 67% yabo bonke abantu abaphila eSouth Africa kubalulekile ukuthi bagonywe kumbe bahlabe ukuthi bafikele igciwane le-COVID. Uhulumeni akujahileyo kufanele ukuthi aqiniseke ngakho ikuthi isibalo sabantu esihlatshiweyo sanele siningi okokuthi abantu nabangahlatshwanga bazobe bevikelekile, nokuthi umkhuhlane ubhebhetheka usiya phambili ngeke kusenzakale. Siyazi khona ukuthi abantu abangenamaphepha kahlehle bangesaba ukuthi bahambe bayokuhlatshwa, kodwa asikho isizathu sokuthi besabe ngoba nakho okudingakala lapho kuyabe kuyukuthi umuntu anikeze nje imininingwane yakhe ukuthi ubani, ozalwa kephi, okuwenza ukuthi nohulumeni mhlawumbe babe sethola izibalo zabantu abase-South Africa nabakhona okungekho emthethweni okungamsiza njalo ukuthi ahlele ukuthi usebenza njani, njalo yiziphi inhlobo ezemisebenzi kumbe izinsiza ezidingakala ebantwini.
Kodwa nxa lixoxisana lezizalwane zeZimbabwe labanye abavela kwamanye amazwe bathini ngejekiseni leyi? Bengabe bekwamukela ukuthi bayihlatshwa yini kumbe lokho bengayithembi? Njalo imisakazo yakhona ngapho lamaphephandaba iyakhuthaza yini abantu ukuthi bayihlatshwe?
bona abantu bayakhuthazwa imisakazo ukuthi bayohlatshwa kodwa into esiyibonisa vame etholakala kakhulu ebantwini abaningi ukuthi abantu abathembisisi kahlehle ukuhlatshwa lokho ukuthi kuzobe kuyokuhlatshwa okuqondileyo na kanti siyazi ukuthi abantu abaphuma emazweni angaphandle kwe-South Africa kumbanga yona i-South Africa isikhathi esiningi baba nenkinga nje ukuthi bayothola usizo emtholampilo ezibhedlela okusho ukuthi namaso kuthiwa bazonikezwa lo mjovo abantu abaningi abangaphumile lapha eSouth Africa bazokungathembi ngoba abanye bazobona ingathi bazobulawa nje ngoba bengabuyi lapha bazonikezwa umjovo ongewona lokho kuliqiniso elibambeka kakhulukazi ngoba njengoba sikhuluma manje uhulumeni unemithetho ethi abantu mabeyezibhedlela kufuneka bafike bakubhatale bakhokhe bekhokhela usizo mabengephuma ngaphandle bengagokhanga ngeke bakuthole ukuthi ngokunjalo abantu bazoba benokungabazi ukuthi pho namhlanje ukuzenza ukuthi uhulumeni lowo asihlabe lokho kugonywa yini ngoba lo uhulumeni siyazi ukuthi akasifuni kuthi ukuthi mhlawumbe bazovele basifake ijekiseni yokufa so ngenye yezinto esiyibhekayo leyo yenza ukuthi abantu bathanda buze ukuthi balwamukele lolu sizo baze bazibona ukuthi akungcono nje babhekane nayo njengeminye yonke imikhuhlane efane ejwayelekile eyophepha kumbe eflu nokuhlaselwa okwenziwe kakhulu ebantwini ababuya ngaphandle uhulumeni kazange aphakamele phezulu ukuthi abasize abantu okwenza ukuthi nangesikhathi isizalwane zezimbabwe kuthiwa bebenikezwa ama-permit lawa ama-hour dispensation iningi alizange lihambe ngoba lingamthembisisi kahle uhulumeni ngakho sithi kuzoba ngumkhansi omkhulu kakhulu
uDokotela Vusumuzi Spanda ngohlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Ibandla leMDC Alliance selisole umthethwandaba kaMantshi ngokwala ukukhulula amalunga alo amabili uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri ngemali yesibambiso ibheyili izolo. Ababili laba babotshwe ngomvulo besetheswa icala lokweyisa amapholisa. uMantshi umnumzana Stanford Mampantshe uthi kaboni kulesizathu esiqinileyo ezokuthi abakhulule ukuze icala labo lithoniswe befela ngekhaya ngoba bevele belamanye amacala aphambi komthethwandaba. uMamombe loChimpiri bazaphindela enkantolo mhlaka 18 kulinyanga. Igqwetha labo umnumzana Charles Kwaramba uthe uzaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe-High Court. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Abantu bonke babambwa ngaphansi bezibuza ukuthi kambe noma kuthiwa bathethisa ipolisa yinhlamba bani engazi bophisa abantu bayelala ejeli bengani bayapika bengakathoniswa. Kanti amacala lawana okuthiwa ayafayindiswa ngamapholisa i-admission of guilt uma uvuma anjani. Lelo licala sibili elingaze lithathe abantu bayehlangana ejeli labantu ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus. Iqiniso ukuthi akulacala. Isikhulumeli samapholisa assistant commissioner uPaul Nyati wakhuluma icala elingasahambelani lama-charges asebazelwe ngamapholisa khathesi. Yikho ke kukwenza ukuthi abantu balahle ithemba esingathi bashele i-confidence ku-judiciary system yeZimbabwe. Angwazi ukuthi bafuna ukuthi abantu baze bethini. Kuyazi ukidu ngamfake ekhoneni umtshaye ngemvubu uyakhukhumala eze kuqume umphimbo. Thina asithandi dlame silandele umthetho njalo siyakwazi lezi nsuku ukuthi abantu abaningi bathathana lomkhuhlane ema prisons. U-advocate Maeri, national spokesperson of MDCA Alliance, bamthatha bayamfaka e-prison engalacala uphume esebulawa yi-COVID-19 lakhathi esiloku egula.
Manje lina njengebandla lithi kuthiweni?
Sesizabe lokho sikhuluma kodwa ke sokuhlala kungani ngimkhize zimkhelele okaJohana lomngani wakhe. Kodwa azisoze sidinwe ukusola lokuhoza ama-magistrate angani asetshenziswa libandla elibusayo. Sithi kungani basebenziswa libandla libusa, asitsho ukuthi basebenziswa libandla libusayo kodwa izenzo zabo zikhomba sokukhanya ngani balandela ukufuna ukufezwa i-political party ethize. Ngalokho siyaqinisana ukuthi singalahli themba ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke. Umbuso ngamazulu bahamahlabezulu. Kambe kusasa sekuzathiwa senzeni reconciliation, sithetheleleleni sikhumisane umlotha. Abantu besenza izinto eziyangisayo ngitsho lamanye amapholisa abamba umlomo wangaphansi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanta ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi kubhubhe ilunga leZANU-PF yedale lephalamente unkosikazi Lisa Singo. Iphephandaba leChronicle lona lithi amasela aqhikize angena emoteni kameya wedolobha lakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngithanda ukubungelela lana kustudio 7 nami ngingomunye laphathi engasafaki nje imbono lana kustudio 7 ngendlela yokuthi kade ngifake imbono yami ingadlalwa ngaze ngagcina sembona ukuthi hayi kungcono ngime nje ngilalele yabanye. Kodwa nazi indaba engifuna ukuyikhuluma lapha ngizithi ngithanda ukubonga kakhulu kulokho okwenzakaleyo engizo kuthiwa iBritain ifakele iziphathamandla zeZANU-PF izijeziso. Zibafakelwa nje izijeziso zifanele ngendlela yokuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi yona kube yiyo efakela abanye njengathi nje imthwakazi yonke emathepheleni imigliyenzi siyi-under izijeziso zeZANU-PF. Isikhathi eside since 1980 si-under izijeziso zayo iZANU-PF. Kodwa yona ma kuthe kwafakelwa nje abantu ababili abathathu bakhala kokuthi ngazani bagwazwe ngomkhonto. Ngisithi mina kusiya ngami vele bekufanele ukuthi ngabe bafakelwa bonke nje beyiZANU-PF bonke. Ngoba kumanje nje imigwaqo izulu linile so imigwaqo awuhambeki ungakhangela nje imigwaqo yangapha imigwaqo yangapha ukusukela kubomberengwa ngapha awuhambeki kungenxa yokuthi abantu bakhona bafakelwe ama-sanctions eZANU-PF. Kuzokuthi ma-Thepelend nje yonke angisayikhulumi leyo emgwaqo angisayiphathi ngendlela yokuthi vele akula nto akula nto e-right si-under i-development ngenxa yayo iZANU-PF ngama-sanctions onke le asifakela wona. So iZANU-PF ma ifuna ukuthi amazwe lawa akhiphe izijeziso zomnotho aqale bakhiphe bona izijeziso abazifake ema-Thepelend. Ngiyabonga ngokuhlala nje ngisegwanda nguZamani Gama.
Hello msakazo omuhle msakazo yesitudio 7 asiyalibonga bakithi umsebenzi omuhle kangaka. Into esiyicelayo bakithi lina likhanya linabantu abangasincedisa izikhathi eziningi imele sincedisa izikhathi eziningi ukukhipha iqiniso. Besicela bakithi ukuthi kanti ayikho enye indlela eyinye engenzakala engenziwa ukuthi lokhu esikukhulumayo abaphathi bethu laba abebadlela ibusayo ezibhabhu akukho yini enye indlela ukuthi ama-audio la esiyabe siwathumela bake bawalaleliswe labo bawezwe bezwe izikhalazo zabantu ngoba labo abantu vele bajwayele ukuthi ivid loba bebiza imeeting baye befuna ukuyalitshela lokho abalitshela khona lini ukuthi likhulume ngabafuni ukuthi likhulume babe befuna ukuthi bona bayalitshela lokho abalitshela khona okuyinto embi kakhulu phakathi komphakathi. Kanti ngake ayikho enye indlela engenziwa ngale studio sethu lesi sesisithanda kangaka. kwenzaka uthe ona lama odiswa thumelayo kufike yini endleleni za khuluma nomphofu enkulumane
salibonani studio 7 nani lonke balalele emakhaya siyabonga ke studio 7 ukusazisa konke okwenzakalayo elizweni bantu bakithi sibhekane lobunzima be-COVID-19 ngizabafowethu lapho abaningi bayakhuluma la abanye bethethisa amaqembu iqembu elibusayo bethethisa abantu maqondana labantu hhayi ngiyakuzwa konke lokho kodwa kule nto kumele sikhangele eqakathekileyo akuvalwanga ukuthi abantu sihlale emakhaya ngoba uhulumende ethanda kuvalele ukuthi isifo lesi njengoba singakatholi umuthi wokugoma sibe nganeno ekutheni sisithole so abantu siyasola ukuthi kuvalelweni kuvalelwe ukuthi singamamethekisi umkhuhlane kanti bakithi asihlaleni emakhaya yebo ngiyakwazi ukuzima kulaba abahlala emadorobheni thina kodwa sisemakhaya ngapha vele hhayi thina siright sivuke ekuseni nje sizitshayele amakhomane simasibini siyehlakula angihambahambi nje angigcwali lemalayini so bantu bakithi asilandeleni khona kuhulumende ositshela khona sibekezeleni size sithole indlela yokuthi sithole ukugonywa sivikele nxa kuthi siyavikela bese singakhululekayo kodwa kwakathesi hhayi ungagcina inhloko sibile mbulalela abantu abakukhulumayo ukuthi wena uyahamba hhayi uza kuthaphuza and nxa usukuthaphuzile kuzabona umoya ungathi uyakhangela abantu abanezifundo eziphezulu bayafa manje kuyabathatha kwinto lokho mina ma ngikhangela ukubona kwami abantu laba kuqala babevalile kodwa bona babesenza amaphathi besenza imihlangano kulapha abaphambanisa khona bakuthaphuza lapho so kwaphendukela kathesi lathi futhi singalahleka senzele lento efana nayo phambili phambili sizabona sizakubhekanisima ukudlula khonoko siyabona
salubonani salubonani kustudio 7 igama ngifuna edoma nyenyeza hhayi siyabonga umsebenzi eliwenzayo madoda amagumbi amanomhlaba studio 7 umsakazi omuhle sithi ukhulu khokhobe hhayi siyabonga siyabonga madoda phambili ngomsebenzi ustudio 7 nje inkinga emoshwa ngabantu abakhuluma manga ustudio 7 isikhathi sonke uhlale ngokhuluma iqiniso fanele limkhulumise iqiniso lingamkhulumisa amanga ngoba amanga madoda kayakhe kuyabulala lokhuya xa uthanda amanga so ustudio 7 please zamani ukuthi limtshele into eziliqiniso siyabonga obaba ugift dube amadoda ethubelani phambili umsebenzi madoda lapho sibani ezra sibanda khona ngale siyalibongela madoda ngendoda le ngiyayithanda kabi le ngiyithandela ukukhuluma iqiniso iqiniso yinto enhle ebantwini indoda engazange yathanda ukukhuliswa amanga le ayizange ikuthande vele ukukhuliswa amanga ejola kudala lakudala ngisayazi mina isesengu-ezra laphana eqeqeni lwasemuntu osikobulawayo hhayi siyajabula madoda ngisekhaya manje ngisekhaya ngiselockdown yekhaya abantu bagijinyiswa ngamabhiza lapha abantu benganikwa lutho igovernment ekhaya hhayi ekhaya madoda kunzima into ezenziwa igovernment ekhaya hhayi hayi hayi siyabonga studio 7 jovana umsebenzi njengomsebenzi madoda
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Sudan seliqinise imigoqo yokuvimba i-coronavirus kulandela ukwanda kwabantu abahlaselwa yilomkhuhlane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi imizamo yokulwisana lemvukuzane yevele i-breast cancer iphazanyiswa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele udaba oluphathelane lemelika. idale leparlamente ele lower house izolo lixotshe umeli weGeorgia kumakomiti abalisa emfundo ezisebenzi leyokuhlelwa kwemali kahulumende esetheswa icala lokutyotyozela inzondano elizweni. Unkosazana Marjorie Taylor Greene ongumsekeli oqinileyo kamnumzana Donald Trump uzaqhubeka elilunga laleli dale kodwa kasoze aphatheke kunhlelo zamakomiti alo. UGreene waziwa kakhulu ngokwethula amazwi angamanga azwisa ubuhlungu afana lokuthi izehlakalo zokudutshulwa lokubulawa kwabantwana ezikolo zingamanga. Kula bebandla likaGreene lama-Republicans abalitshumi lanye abavotele ukuxotshwa kwakhe bebambene lama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
YCD Holocaust ayenzakanga and abantu abadutshulwayo nge Sandy Hook ngesikati eFlorida laphana i-high school akuyenzakanga and then wasesithi futhi i-9/11 YCT na hayi yayinto eyayiphonguba stage managed izinto ezingayenzakanga in real life. Siyabona ukuthi lapha okwasekuyenzakala ngombusazo kaDonald Trump kwase kubuya esithi wona ngama-conspiracy theory amaningi of which kuqala ayengavunyezwa ku-mainstream media but lapha sesibona ukuthi ama-sources of media segcwele semaningi basebebona ukuthi sebele indawo eyokukhuluma izinto ezingaqondanga eziphambanisa ama-relationships abantu. Ukuxothwa kwakhe ngama-Democrats majority lamanye ama-Republicans siyakuyamukela ngoba it shows ukuthi i-United States is a country that still landela umthetho and ababona ukuthi izinto ezingabambanisa abantu they need to get rid of.
Abebandla lakhe lama-Republicans abaningi kungani bemsekela lanxa nje ekhuluma izinto ezingaqondanga ezehlukanisa abantu?
Abantu laba bayesaba ama-voters abo ayesejwayele ukuzwa izinto lezi ezingamanga. Sabona izolo u-representative we-Washington State we-Republican owavota to impeach u-Trump. Abantu bakibo bathi yena kumele aphume ngo-2022 sebeqalisile vele ukukampaigna against him. So ama-Republican lawa akhuluma izinto ezinjalo ezisekela umama lo uGreene bayenza into lay playing the political game not ukuthi bayavuma ngezinto azikhuluma ngazo.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula ezombusazwe. Sizigqibeke lembongo enkulu uDesire Moyoxide.
Diemdle wadlewani wathela inkosi phezulu. Zonke zakhohlwayo zazimeyisula ufudu. Zakhubeka ugagrikiti zakhuma inhlabathi zakhohlwa igama. Zazingeke zithi nje leso sithelo. Ngaleso sizathu yabhakha indlala zacuba izinyamazana zasendle. Diemdle wadlewani wathela inkosi phezulu. Ngenze ngingakhubeki ngikukhohlwe ngoba ngeke ngilunge mina lesizwe sakhwisinganga. Diemdle wadlewani wathela inkosi phezulu. Ngesikhathi senkulu indlala emhlabeni zonke zomhlaba izinyamazana zazingeke zisidle. Sona sodwa isihlahlakazi sasinyozile ngezithelo kulowo mango ngaphandle kokuba zilazi igama lesihlahla. Diemdle wadlewani wathela inkosi phezulu. Bonke abatshela igama lesithelo bakhubeka bawugagrikiti bakhohlwa nya. Ngenze mina ngingakhubeki ngikukhohlwe ngoba ngisalazi igama lakho engqondweni. Diemdle wadlewani wathela inkosi phezulu. Abanye bangena iunit yakhodi bakhubeka ugagrikiti bakhohlwa igama.
Moyoxide, ngiyakwamukela kuhlelo. Ungachasisela abalaleli ukuthi ukhuluma ngani kahle kahle kulenkondlo?
Ngiyabonga kakhulu msakazi. Into ekhona lapha kunkondlo edidiye Mdle wadlewani wathela inkosi phezulu. Ngikhuluma ngaso lesi sithelo esidingwa ngabantu phakathina kwendlala enkulu kakhulu ukubana sazakala njalo kubana igama laso isiphi leso sithelo ukuze abantu basinde. Kodwa ke ekuthunyeni kwabantu ukuze bethole lelo gama elimqoka eliyinsika empilweni zabantu, bonke abathunyiweyo babuya sebekhohliwe, babuya sebengabanye abantu abasuke bengayisibo bona. Umdlewadlewane watsheli
nkosi. Siyabonga Mbongi, akuvalelise.
Hayi, ngiyabonga kakhulu balaleli ngosekelo olungaka. Into engayitsho nje ukubana kasihlaleni singabantu abathembekileyo, ikakhulu inkokheli, singathi ke singachaya udemo lothi we forget our responsibilities and our mandate yokubana simele uZulu ngeqiniso. Asekeleni ukukhukhwa ngephunga njengempukane.
Siyabonga kwanele Mthwakazi, singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiya kalolunye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamakhulu amabili lasikhombisa belomkhuhlane lo. Hayi ke eyami impela sonto isiqalisile. Holivalelisayo ngontungamile.